Siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani sapho le Zimbabwe emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voandebele.com i website injalo www.voandebele.com. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bakukhangelisise ukuthi uThwangirai uyangaphi esuka lapha njalo kusesekhona yini okukhulu kangako angakwenzela izweni. Nxa ekhokhela ibanzi liyabe lokhu liqephuka, liqephuka, liqephuka nje.
Udaba lokuxokozela lokudonselana amandla luqhubekele phambili kubandla leMDCT lamhla idalele National Council lesithi lizahlangana kusasa lihlaziye lolu daba.
Sesibone kukahle ukuthi hayi lo nyaka nje kasivizi ama-political parties incwadi zethu sazibhala zicela ukuthi abantu bengabuyi begqoke singathi izigqoko zama-political parties, party regalia.
Inhlanganiso ezimele izisebenzi zithi lonyaka kasoze zinxuse abezombusazwe ukuthi baze khuluma ngelanga lokunanza okwenziwa izisebenzi LMA Day.
Lubikwa luthuthuka uhlelo lokwakhela abesifazana abazithweleyo izindlu zokulindela esibhedlela olwasungula elizweni eminyakeni emibili esanda ukwedlula emaphandleni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Udaba lokuxokozela lokudonselana amandla luqhubekela phambili ebandleni leMDC lamuhla kulandela umhlangano wesiphangiphangi owedale elimqoka eleNational Council, eleNational Executive, kuthi eleNational Council lona lizahlangana kusasa esigodlweni sebandlaleli eHarvest House. Abazi ngokwenzakalayo bathi umhlangano wakusasa uzanquma ukuxotsha inkokheli yebandla enze umhlangano wokuxotsha uMnumzana Morgan Tsvangirai leyinye inkokheli yebandla. Leli xoko libikwa likhokhelwa nguNobhala Jikelele uMnumzana Thenda Ibhithi kobulawayo. UMnumzana Thenda Ibhithi kobulawayo leli bandla libikwa lenze umhlangano ovumelane ukusekela uMnumzana Tsvangirai. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi ngempela bazahlangana kusasa kodwa akathandanga ukukhuluma ngokuzakhulunywa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli Sexoku elikhokhelwa uMnumzana Bithi uMnumzana Semse Pepa Nkomo waqala ngokumbuza ukuthi banxusiwe yini emhlanganweni wakusasa.
Hayi anginguswanga sibili kodwa nami ngingezwa ngomunye nje kugrapevine nje lethi akuthiwa but otherwise officially hayi kanxuswa.
Manje Paul nali ubona njani lomhlangano njengoba lina lani la yenzo wenu ukuthi abanye baxotshiwe kodwa yibo asebesithi bayenza umhlangano?
Akela kuyenzakala kholokho. Angithi ngesikhathi laphana uMangoma esuspendiwe bakhala ukuthi ndaba uMangoma esenza imihlangano labo sebesenza okufana naye. So kuthi ukuthi indlela labo abahamba ngayo.
Sokuyahamba njani kathesi njengoba sokusikhanya ungani sokuzaba lama MDC amabili njalo?
Ngakuyikho khona ko-Chris kungenziwa njani? Kuthi ukuthi yikho sokuyikho.
Ibulawayo yonke iprovinsi kabahambelani lokwenzakeleyo belokhu besekela uMnumzana Tsvangirai. Lizahamba njani phambili nxa sikhangela ukuthi i-MDC ibilosekelo kakhulu kobulawayo?
Abantu abathile bengehlangana benza i-press conference akutsho ukuthi ibulawayo yonke isapota khonoko. Njalo kuhamba usiya kutsho khonoko akutsho ukuthi yikho okuyikho for everybody. Bakhona kobulawayo abasapota esikwenzileyo bayasitshayela amafoni bayasicongratulata ukuthi yeyi this is lo le into le iphuze kakhulu is long overdue but kasi emaphepheni kuyakhuluma konoko so konoko abakwenzilayo mina ngukhangele sibili ukuthi into yokupanika ukuthi ukuthi bebenga expect ukuthi sisakwenza into esiyenzile so bayapanika that's why sebebiza le national council namhlanje bebe le standing committee kusasa executive national council ukuthi ukuthi into eyenzakeleyo into enkulu but engujoyi ukuthi iBulawayo or iHarare or whatever wa organize abantu abanye phela bayesaba bathule but besesaba but bengasibo aba bona ababethi bahlezi nabo khona izolo besezi press conference yibo abanye ababuyileyo bazasitshela ukuthi yikho lokho okwenzakeleyo but we don't agree with it.